Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 8 Mfufu 2020 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane phose ezisichiyagalombili. 7,919 yasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu lasithupha, 36.2 million.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts. 210,000 dead people in our country in just the last several months.
Bezindala zombili edolobheni le-Utah. Kungxoxo mpikiswano phakathi komsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence engqikelana lonkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats onguye owakhethwa kuba ngozasekela uBiden enganqoba kukhetho lokudinga umongameli weMelika.
Incwadi leyi besihambisa sisiyatshela uminista ukuthi we are not happy ngendlela ayengla ngayo indaba kapresident uNgazuri.
Abenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU sebethule isicelo sokuthi omunye wabo uThakutswa Nganziwore akhululwe ukuze yalungiselele ukubhala imihloliso. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Sebezinkulungwane phose eziyisichiyagalombili, 7,919 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe, kwasinda abazinkulungwane ezidlula eziyisithupha, 6,441, labulala abedlula amakhulu amabili, 229. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye, 1.5 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lasikhombisa, 37,387. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu lasithupha, 36.2 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi, 1,057,043. Kubika abekolejini le Johns Hopkins University laseMelika. Umongameli Donald Trump welemelika uthi akasoze yaphatheke kungxoxompikiswano lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats ancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli wemelika kulandela isinqumo sokuthi lolu hlelo alusoze luqhutshwe mathupha njengakuqala kodwa luzabe lokumabona kude. Ikomishini eqoqa lezingxoxompikiswano eye-US Commission on Presidential Debates ithi lesi sinqumo ngesokuvikela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Lokhu kulandela njalo ingxoxompikiswano eqhutshwe edolobheni le-Utah ngumsekeli kamongameli Trump umnumzana Mike Pence engqikelana nalo nkosikazi Kamala Harris obandla lamademocrats owakhethwa ukuba ngumsekeli kaBiden enganqoba kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Okuningi ngalolu daba lokwenzakale kungxoxo yayizolo asikuzweni kudaba esilethulelwa nguSthandekile Mhlanga weStudio 7.
I-US Commission on Presidential Debate ithi ingxoxompikiswano le izaqhubeka eMiami eFlorida, njalo umnumzana Biden ubevumile ukuthi uzaphatheka kuyo. Kodwa umnumzana Trump yena olokhu eselatshwa igcikwane le-COVID-19 uyakwala lokhu. Kungxoxompikiswano yayizolo ngemva kokuphikisana nge-COVID-19, unkosikazi Harris uncome umnumzana Biden ngokuthi inhlelo zakhe zigxile kwezokuthuthukisa abantu abaswelayo. Kodwa umongameli Trump uthuthukisa izinothi.
On the issue of the economy, I think there couldn't be a more fundamental difference between Donald Trump and Joe Biden. Joe Biden believes you measure the health and the strength of America's economy based on the health and the strength of the American worker and the American family. On the other hand, you have Donald Trump, who measures the strength of the economy based on how rich people are doing.
Kodwa umnumzana Pence uthi umnotho welizwe sowathuthuka njalo badala imisebenzi eminingi selokhu umongameli Trump wathatha intambo zombuso.
President Trump cut taxes across the board. Despite what Senator Harris says, the average American family of four had $2,000 in savings in taxes. With the rise in wages that occurred,
ugcizelele amazwi kamongameli Trump ukuthi umnumzana Biden uzabuyisela inhlelo lezi emuva. Kwezamalungelo abansundu abahlala eMelika, unkosikazi Harris usole ukubulawa kukankosazana Breonna Taylor ngamapholisa wona athi kwakuliphutha ngoba engelacala. Kodwa umnumzana Pence uTaylor nxa ekusola lokhu akufanelanga abantu benze udlakela betshengisela. Umnumzana Pence uke wangenela kunkulumo kankosikazi Harris engakaqedi lanxa kungabanga lengxabangxoza njengalokhu okwenzakala kwingxoxompikiswano edluleyo phakathi kamongameli Trump lomnumzana Biden ababephazamisana okungapheliyo.
Well, let's get
so about... No, but Susan, this is important.
Susan,
I
have
want to add, if, Mr. Vice President, I'm speaking.
I'm speaking.
You were afraid they could kill them.
Umnumzana Duma Pimema ingcwethi ecubungula izombusazwe ehlala edolobheni leDallas eTexas eMelika usichazisele ukuthi kungani laba bobabili beziphethe ngcono.
Umnumzana Pence isikhathi zonke uzibamba kuhle nje njengomuntu ongumKristu, njengomuntu oyi-seasoned politician. Into of course esihluphayo sonke ukuthi umuntu onjengoPence yindaba elokhu emeceleni elokhu isebenza lo muntu onjengomnumzana Trump. Sikhangele ngapha kwelinye icele unkosikazi Harris uziphathe kuhle, uyakhuluma kuhle nxa esemsebenzini wakhe kuSenate njengomsenator kwakathesi. Ube ligqwetha ingabe buyi kuSenate elikhulu ke-state ye-California. Uyakwazi sibili ukukhuluma njengomuntu ophakathi kwe-court. Echuchisa indaba yakhe eyifake ekugcineni.
Bahlafune okunye ukugoqela ukuguquka komkhathi, ubudlelwano lele China lele Russia, ukulwisana lamalo ecatsha isimuslim edlulisa amalawulo, ukuphathelane lamalungelo okukhupha izisu, kanye lokuphathwa kwabantu abavela kwamanye amazwe ama-immigrants. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lomnumzana Mandla Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ohlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika.
Ya, uKamala Harris usukele ekugcineni, kodwa usuke ucine esephambili kukaPence. Ya, ucine selemcijo okwedlula uPence, engani uyadlala, engani kakho serious, kodwa wagcina esephambili ngemcijo.
Ungathini ngempendulo kamnumzana Pence eyokuthi umongameli Trump uzakwamukela impumela yokhetho enganqotshwa?
UPence wenze yonke into akade fanele ayenze ukuthi aphakamise umongameli uPresident Trump, kodwa-ke kusobala abantu bayazi ukuthi hhayi into akade ikhuluma kazikho. Umongameli Trump uyaziwa ngabantu nje. Inkulumo kaPence yokuthi ubebophisa abansundu kakhulu ngesikhathi engumtshutshisi eCalifornia kakhulu, lokho kuyaziwa sibili. Angazi ukuthi uzakufihla njani lanxa ezamile, kodwa hhayi kukhanya sibili ngumuntu owayevele i-justice system e-California kayiqondanga, ibile kungaqondanga lakhathesi. Njenge-justice yonke nje e-America ekuphatheni abansundu iyehluleka sibili kakhulu ngoba bayavalelwa.
Bahlafune okunye ukugoqela ukuguquka komkhathi, ubudlelwano lele China lele Russia, ukulwisana lamalo ecatsha isimuslim edlulisa amalawulo, ukuphathelane lamalungelo okukhupha izisu, kanye lokuphathwa kwabantu abavela kwamanye amazwe ama-immigrants. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abafundi bemakolitshini lamayunivesithi benhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU sebethule isicelo kugatsha lwezemithetho kobulawayo sokuthi omunye wabo ukhokhela inhlanganiso le. Uthako Zwangadziwori obotshwe wavalelwa ngenyanga edluleyo akhululwe ukuze enelise ukulungiselela ukubhala imihloliso. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZinasu bethule incwadi yabo yesicelo lesi emahofisini ogatsha lokwahlulelwa kwamacala e-Trade Gold kobulawayo namhlanje emini. UNgadziwori ubotshwe ngenyanga edluleyo kampandula ngenxa yokutshengisela okwenziwe phambi kwamahofisi enkampani yezimota eyempala Car Rental, yena labanye befuna ukuthi inkampani le iveze ukuthi ngobani abahlawulela imota eyasetshenziswa ukuthumba elinye lama lunga ezinasu uTawanda Mucheyiwa. Umnumzana Jingani Shoko unobhala weZinasu uthi abathabanga ngendlela okuphathwa ngayo icala likaNgadziwori.
Incwadi leyi besihambisa sisiyatshela uminista ukuthi we are not happy ngendlela ahengla ngayo indaba kaPresident uNgadziwori.
Umnumzana Benon Ncube ongumgcini sihlalo weZinasu esabelweni seMidlands uthi umongameli wakhe ulamalungelo okuthi abuze nxa kulento angayizwisisiyo.
UnguPresident wama-students and umcheyiwa uyi-student. So nxa ebuza kusemalungelweni akhe ukubuza, and the reason why ebuza ukuthi indaba yakhona yayikhanya ingela muntu oyihambelayo as far as police duties are concerned. Phezu kokubuza khona kuyena nguye obotshwayo. Lapha thina sazisisa ukuthi abantu okumele basilinde bona basivikele nxa sokuyibo abakhona thina sithwala nzima.
Umnumzana Ngoni Dzashe Nkomo ofunda eLupane State University uthi bafisa ukuthi bathole ukulungisiswa njengabantwana ngoba bele kusasa labo.
Ngemva kokubana sithumele ipetition yethu kuminister yokubana sithole ijustice kumkhokheli wethu weZimbabwe National Students Union. Njengoba sikwazi ukuthi ngaphandle kokuba ngumkhokheli, ngaphandle kokuba ngupresident weStudents Union, laye ungumntwana wesikolo. And njengoba sibona izikolo emalangeni zivuvuliwe right now, ama institutions for up to 2 or 3 weeks bavulile izikolo zabo. Laye ngumntana esikolo kumele abe sesikolo. Laye uminister ngithemba lapha khona ungubaba ulabantwana besikolo basesikolo. So angazi ukuthi uminister yena uza kuthatha njani. Silesifiso njengabantwana. Ngabe labo bakubona njalo.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bathi bazimisele ukuthi balwele amalungelo abo ngoba kufanele baphuthe izifundo zabo. Ngakho ke uNgadziwori kumele aphiwe ithuba lokuthi alungiselele imihloliso njalo ayibhale. Igqwetha ebeliphelekezele amalunga eZinasu lenqambe ukukhuluma lentatheli izindaba. Umphathintambo obona ngokwahlulelwa kwamacala umnumzana Ziyambi Ziyambi ubengaphendula ucingo lwakhe, kodwa udaba lukaNgadziwori belusemthethwandaba ngolwesibili lwayona le iviki lapho umahluleli wedale le-High Court uJustice Davidson Foroma athe usake ame ukwethula isinqumo sokuvumela loba ukungavumeli uNgadziwori ukuhlawulela isibambiso se-bail. UJustice Foroma uthe njalo amalunga aphatheke kudaba lolo azakwaziswa ngesinqumo sedale leli nxa sebeqedile ukulukhangelisisa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abaphathi sikolo bakhuthazwa ukubana bake bame lawo ukuya emsebenzini ngalesi sikhathi ababalisi bekhalala umsebenzi. Abafundi labo babikwa sebekhwabitha ukuya esikolo besazi ukubana bazatshona bezidlalela labangane kungela ababalisi kulo mphathi sikolo kuphela. Ngale ndlela bezifaka engozini yokuthelelwa i-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo imunyethwe encwadini elotshwe ngunobhala jikelele weyinye inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tapson Nganunu Sibanda. Umkhokheli weZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uchasisa kabanzi ngokumunyethwe yile ncwadi.
Lokhu kuzakwenza ukuthi abantwana balahlekelwe kakhulu nxa bethe bahlangana lokungaphatheki kuhle ezikolweni, ngoba bazabe sebengena ezintweni ezilokuganga phakathi, kanti njalo ke bazangena futhi njalo bathelelane lomkhuhlane we-COVID-19. Uyakhuthazwa ke uSibanda kanye nenhlanganiso yeZimta ukuthi hayi lina baphathi bezikolo yekani lomkhuba wenu ngoba umkhuba lo wenza kubonakala sengathi ukukhona okwenzakala ezikolweni kanti sidonsa nje ubulembu emehlweni wabazali babantwana.
Kwagcizelelwa isikhulumeli kwenye inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Nation Mudzitirwa.
Thina njengenhlanganiso sayenza i-surveying lwesibili sathola kule about 2% yababalisi iyo isezikolweni. So singakhangela abantwana ikakhulu bo-form 4 bayenza an average of 8 to 10 subjects, bo-11 an average of 3 subjects. So singakhangela ababalisi lawa abasezikolweni abaningi bangkhona abatrenelanga ukuthi bafundise ama-subjects owenziwa labantwana wona lawa. Abantwana bayetshona behlezi bengafundi. So kungcono izikolo zivalwe until sesilungisile indaba yeholo lohulumende ngoba at the end of the day abantwana bayagcina beyenza okungizwa ezikolweni.
Umnumzana Shelton Ndlovu uthi lanxa kubuhlungu kuye njengomzali ukuthi isikhathi siyahamba abantwana bengafundi, uvumelana lenkuthazo yabezimtha esithi ngoba kubeka abantwana engozini zokuganga kanye lokuthelelana i-COVID-19.
Akuncedi ukuthi bahambe kwamatitsha engekho, bazawe besebenza bani njalo labantwana bethu asezukuba senda esikoleni isikwazi ukuthi into azimanga kakhulu.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa udaba lweholo lezisebenzi zakhe. Umsekeli wogatsha lwezemali umnumzana Clemence Chiduwa utshele umhlangano eChinoyi ukuba uhulumende uphakathi kokubona ukuba anikeze izisebenzi zakhe okunganani kusikhatshana esizayo. Ukuze lokho kufezeke, uChiduwa uthi kumele kube khona ukuthula uqobo.
What is needed is positive peace. So positive peace says
okudingakalayo ukuba khona kokuthula uqobo. Ukuthula uqobo kutshona utsho ukuba kube khona indlela zokukhulumisana. Ukuthula uqobo ukuthi khona kumele kube lobukhokheli uqobo. Ukuthula uqobo ukuba khona kokusebenzisana laye wonke umuntu ukuze zifezeke lezi nhlelo zevision 2030. Sidinga ukuthula uqobo
2030. We need positive peace.
Kodwa abenhlanganiso zababalisi zonke nje elizweni bathi makwenziwe khona manje lokho okufuna kwenziwa nguhulumende ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngoba sebekhathele ngezithembiso ezingafezekiyo. Ababalisi bathi sebeyinhlekisa hathi eZimbabwe uphela kodwa lasemhlubulweni wonke wezansi yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani ethulela uZulu ukulingisa kumabona kude eSign World Group ithi isivala indawo ezifika phose amakhulu ayisithupha 536 kwele Melika lezedlula ikhulu 125 kwele Bhiltani ezingaphansi kwenkampani yeRegal Cinemas. Ithi okwamanje abantu bayesaba ukungena kuma-theaters emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokwesaba ukuthi bangathola umkhuhlane we-COVID-19. Amalucacha awe Islamic State aqala ukuhlasela kule Mozambique ngomnyaka ka-2017 kubikwa ukuba lokhu ethwalise nzima abantu eCabo Delgado. Uhulumende wawela Mozambique usefake ibutho elihlomela phelela endaweni le ukwenzela ukulwisana lamalucacha la adlelana le-Al-Shabaab. Imbongi elodumo edabuka kwele Melika uLouise Gluck usethole isicoco se-Nobel Prize in Literature. Ukuyokhu selobe inkondlo eziningi ezidakalizelelwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Wakwathola izicoco ezifanayo eziveza ukukhalipha kwakhe ekulobeni inkondlo.
Unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe abe-MDCT sebengene edale le-House of Assembly lele-Senate bethatha izikhundla zalabo ababaxotshisayo besithi badlelana le-MDC Alliance kaNelson Chamisa. uMakhube uthi lokhu kwenziwe kulandelwa isinqumo sedalela phezulu ele Supreme Court esithi uChamisa kangenanga esikhundleni sikamongameli weMDC kulandelwa isisekelo sebandla. Abanye ngabachayela uMakhube ihlombe, kube labanye njalo abamsolayo besithi uveza ukuba udlelana labezanu PF. Iningi lithi awucaci ukubana abe MDCT baza kwenzelani uZulu ngokuthatha lezo zikhundla zephalamende leSenate. Abe MDC Alliance bona besithi okwenziwa nguMakhube yikuqakathekisa ukuthola izikhundla, hatshi ukulwela intando kaZulu. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo oweMDCT lomnumzana Ndaniso Mpande, isakhamuzi seGwanda esithakazelela ezombusazwe.
Abantu beZimbabwe sebezothola irepresentation eqinileyo ePhalamente, ngoba thina ePhalamente umsebenzi wethu yikuyolwela bona ukumeka sure ukuthi imisebenzi iyatholakala eZimbabwe, izikolo ziyalungiswa, izibhedlela ziyalungiswa, ngoba besikubona ngamandlwane nje, ngoba akula challenge bikhona ePhalamente, akula ma-debate ade senziwa athuthukisa abantu. Abaningi nje ade beseparliament bebelapho nje just ukuyoenjoy ama-packs, benikezwe izimota, banikezwe ama-allowance, kodwa kungekho okwenzakalayo okubonakalayo okucacayo okutshengisayo ukuthi abantu laba baseparliament ukuthi ba-represente isizwe.
Baba Mpande, ukubona njani khonokho kwenziwe nabantu laba abakumakhube?
Okuzwisa ubuhlungu yikuthi ngapha inhliziyo yabantu ungani futhelene, ungani abantu abakuzwisisa ukuthi konkona kuvumakelekile kumba kuvumakalanga ngokomthetho. But ke mina ngokubona kwami ngendlela okwenzakale ngakhona kusemthethweni, akulanto esingayenza, akulanto esingayitshintsha, abantu kuphela bakwamukele njengoba kunjalo.
Abantu kumele bamelele ukuthi batholane kukho konke lokho babomoya.
Ukhetho luyeza ngo-2023, so kumele abantu balungiselele ukuthi okay, senza kanjani ukuthi sithathe umbuso from iZanu. For 37 years ilizwe lethu selimoshakele ngabantu beZanu PF. Ilizwe selibolile, izikolo, izibhedlela, konke nje ku-on the ground akulamsebenzi. Ama-graduate bagraduata every time from ema-university but akulamsebenzi. So thina inhloso yethu sekuyukuthi sibuye lamacebo esizowapresenta ebantwini, imanifesto yethu ukuthi okay, sizobalethelana abantu, sizokwenzelana abantu ukwenzela ukuthi bakhethe ngokuhlakanipha ma kubuya u-2023.
Ye, babu Mpande, uyakhuluma lapho umoya ukuthi kukhona abakulungisela abantu. USeGwanda khonapho ubonani baphuma la?
Manifesto yabo ayihle vele iqale khona izolo kuze kuyefika lapha isikhathi se-election. So balo msebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi bewuyenze kusiyafika i-election. Kumele ukuthi konkona bebe ngabantu abasebenza gadalala, njalo imisebenzi yabo kumele ukuthi ibonakale, ingadingwa ebantwini. Abantu kumele ukuthi bebekwazi ukuthi hayi amadoda lawa ngene ngesikhathi esifitshane kodwa bachove bayafika laphana. So sikhangelele kibo thina. Akuhle kube yimanifesto ukusebenza kwabo, kungabi yileyani imanifesto yokuthi ngikhona kusazobhalwa phansi ingikhona sesiyikhuluma. No, abahle besebenze yone leyo manifesto kathesi.
Imanifesto bani babu Moyo, ngamafutshane sibili, kuyini okubambekayo ongathi nanko esiyakwenzela abantu?
Ya, ngivumelana layo umfowethu Mpande ukuthi imanifesto akumelanga kube nje liphepha elibhaliweyo ukuthi thina sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. I-manifesto kumele ibonakale ngezenzo. Kumele kucace ebantwini ukuthi sesile representation, sesidalapho esingakhalela khona. Sesibona intuthuko, siyibonile imigwaqo esiqala ukulungiswa. Sibonile ukuthi i-water sewage lawa angena emanzini abantu aseqalile ukulungiswa. I-manifesto yethu izobonakala ngezenzo, ngoba kuningi njengoba ejinga umfowethu umsebenzi muningi kakhulu okumele wenziwe, ngoba ilizwe selibhidliziwe. Thina ma sizobonakala sikwanisa ukuthi sivuselele ama-industry obulawayo laphana abantu baqala ukusebenza, silungise imigwaqo, kungabi ne-shortage yamanzi, amagetsi, izibhedlela, imithi ingashoti, abantu bakwazi ukuyelatshwa. Yikho okuzobonisa, yiyo ezobonisa ukuthi sesisebenzela abantu thina, yikho ebesikulwela isikhathi sonke, yikho silokhu esikulwela namanje.
Izithembiso Baba Mpande selathenjiswa kususela ngo-1980, salenzela lokhu, silenzele lokhu nalokhuyana. Izithembiso zikaMoyo uyazithemba?
Hhayi, angizithembi sibili. Yikho ngiqina mina ngokuthi kuthiwa kungezenza okungamazwi. Ngiqina ngokuthi konkona hhayi obaba umoyo bekele ukuthembisa kabayenze nampu kanti sebengenile sebephakade bawuthethe umbuso abasebenzeke sikho lapho sifuna ukubona khona ukuthi konkona kambe balungele yini ukuthi konkona bekhokhelele lelizwe abasebenze
moyo ngamasonto.
Yes, wonile even izolo udokotela uThokozani Khuphe niya i-statement ngaphandle kweparlamenti ma beqeda ukuswea in eParliament. Uhle wachaya vele umgwaqo egijima kazange akhekeleze siyalelale ukuthi kahle kahle umsebenzi wawo eParliament ngokuthi kwenzakaleni.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Ndaniso Mpande, isakhamuzi saseGwanda esithakazelela izombusazwe, lo mnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo we-MDCT kwele Melika. Belo Gibbs Dube we-Studio 7. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha impumela yemidlalo kakhilikithi edlalwe izolo kumncintiswano weZimbabwe Cricket National Premier League.
Kube kulusuku lwesibili lwemidlalo kumncintiswano kakhilikithi owe-National Premier League, njalo umdlalo obuphakathi kweqembu leHarare Kings kanye leliyamakhosi awusafikanga emaphethelweni ngenxa yezulu ebelisina. Lo mdlalo ubusenkundleni eKwekwe Sports Club, njalo ukuna kwezulu bese kudale ukuba kuhlelwe ukuba kudlalwe phakathi kwama-overs alitshumi lathuba nembili, kodwa izulu lisuke laqina umdlalo wahle wamiswa. Akusuku wodwa umdlalo ophazamiswe lizulu, njalo intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwarira uthi lokhu kuzakuba yinhlala yenza kulo mncintiswano.
Ivele iminengi imidlalo ezaphakamiseka ngenxa yezulu, njengoba thina njengesizwe singela inkundla ezivalekileyo. Kumele sibatshayele ihlombe kodwa abeZimbabwe Cricket ngokuvuselela imincintiswano we-National League, ngoba upha ithuba abadlali abangekho kuqembu lesizwe ukuba bebonwe zinkokheli zeqembu lesizwe.
Omunye umdlalo ophazamiswe lizulu ngobuphakathi kweqembu le-Queen Sports Club le-Great Zimbabwe Patriots, wona uqhutshelwe enkundleni ye-Queen Sports Club koBulawayo, njalo ucine uqala sekuganxeme ihola lethumi lambili yemini. Lo mdlalo ufike emaphethelweni iqembu le-Queens linqobe nge-44 runs. Umdlalo obuphakathi kweqembu le-Midwest Rhinos kanye lele-Gladiators ufike emaphethelweni ele-Midwest Rhinos linqobe nge-148 runs. Iqembu le-Midwest Rhinos yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola ama-runs angu-306 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba minembili kuma-overs angamachumi amane lanhlanu, kwathi ele-Gladiators seliphendula lenelisa 158 runs kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Lo mdlalo ubusenkundleni ye-Harare Sports Club, njalo kapteni weqembu le-Midwest Rhinos uTarisai Musakanda nguye ukhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokuba etshaye ama-runs angu-142 ngamabhola angu-117. Umdlalo obuphakathi kweTakashinga le-Easterns ngaseTakashinga Cricket Club uphele iqembu leTakashinga linqobe ngama-wickets amathathu. Iqembu le-Easterns yilo eliqale ukutshaya ibhola lakuthelela ama-runs angu-101 kuma-overs angu-27.3, njalo lilahlekelwe ngabadlali abalitshumi. Iqembu leTakashinga lithe seliphendula lathola ama-runs angu-105 sekuphele ama-overs angu-26, njalo lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ngimile Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930-6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Singeke ehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7919 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu lasithupha 36.2 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.